Namhlanje njengenhlanganiso kaBhejuli kaZulu besihlangene sikhumbula i-International Day for Peace. Njengenhlanganiso besixoxisana sibonisana ukuthi kuyini okungenziwa. Sikhangele ukuthi ilizwe leli selokhe kwamiswa ukubulawa kwabantu emkhonweni emaNdebele ngesikhathi sombhoqazwe. Selokhu umongameli ethe kufakwa i-commission kathi sokufakwa ukuthi izinduna zikhokhele lento kuzayenza ukuthi kube lokuthula yini, kungakhulunywa ngokuthi i-truth telling, kungakhulunywa ngokuthi kube le-justice. Ingaye izinduna zile capacity yini yokuthi zilethe ukuthula mayinanzi justice le nokutshela abantu iqiniso ukuthi kuyinokwenziwayo lokwenzakalayo. Njalo oda sikukhangele ukuthi kupossible yini ukuthi izinduna ziacte independently, zona into eziyenzayo kungelandawo constitutional ezidrawa amandla zokhona. Njalo izinduna zingelandawo lapho ezidrawa amandla khona. Okunye kuyikuthi zithunywe nguhulumende, uhulumende olegazi ezandleni.
Amapholisa afike njani kulo umbuthano, njalo abeluthole ngaphi udletshana lokuthi ukhona? Kukanti kuyini okwenzakeleyo ukusukela lapho?
Amapholisa afikile, ethe efikile abuza ukubana sile ncwadi evela ku-regulating authority, but it was a private meeting. Bagcina bengithatha bahamba lami e-central. Sithe sifike e-central sesiyahlangana lo-ofisa in charge, ngoba kodwa singazange sacela imvume ku-regulating office. Njalo sikubona ngani ukuthi kuyohlala kuthiwa sicele imvume ukubana sikhulume ngodaba lombhoqazo yikungasihloniphi, ngoba kuyazi ukuthiwa sicele ebantwini abayibo abasibulalayo. Engibona ngazathi kuyabe kuyikudlala ngabantu. Thina sizabe siyenza yonke imikhosi, kodwa kangikhole ukuthi sizafa sahamba sayacela. Singayacela ye, kodwa kuyabe sokungasiyonto esijabulisayo, ngoba ukuthi siyecele ebantwini ababulala abantu yikudlala ngabantu, yikudlala ngesikhathi. Akuvunyi, akukhethwe enye department engasiyo mapolisi, engasiyo ma-CIO, engasiyo ama abantu abangadinga khona, ngoba lawo ama-departments ngobuthathu bawo. Isandla zabo zigcwele igazi labantu.